Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 14 Mpalakazi 2020 nguPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Wonke amazwe aromland uhlangothi lwesadika ukuthi asukume nxa sokuthe kwaba le ingozi yabahlamuki enjengaleyi nxa sikhangele banabo kuthiwa ngama-Islamist extremist. So kuyadinga ukuthi uhulumende wonke nje wesadika ngoba sokungahlasela eZimbabwe kusasa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ulubhekisekele Mozambique. Ukuyazwisisa udaba lwasebelisa kulelo lizwe abokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo.
Sonke sapho kokulawayo siyakwazi ukubona udubo lwamanzi luhluphile. Ingakho siyacela ukubona abaphathe intambo abaphezulu abe-counseling ukubana-ke njengoba-ke izulu selinile-ke okwakhathesi amanzi bekwathi khona belisivulele wona laa ukuthi ngelanga lithisibe nxa bengavula 2 hours.
Uzulu wakobulawayo uthi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sokubakhipha ubuntu sebezinkulungwane ezilishumi lanye 11,246 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezinkulungwane ezilishumi lanye 11,246 asebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezithobamunemunye 9,451. Abalokhe begula bayedlula inkulungwane iyodwa lengxenye 1,658. Labulala abangamakhulu edlula amathathu 307. Ezwekazi le-Afrika kutholakele abantu abayedlula izigidi ezimbili 2.4 million bele COVID-19 labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 56,360. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula ayisikhombisa 72.4 million abahlaselwe yileli gciwane labulala abedlula isigidi lengxenye 1.6 million. Elemelika lokhe liyilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyanwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lanhlanu 16.3 million yabulala inkulungwane ephosi yamakhulu amathathu 299,246. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ulubhekisekele Mozambique ukuyazwisisa udaba lwasebelwisa kulelo lizwe abokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo. Ingcitshi ezicubungula izombusazo zithi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika kumele lidlale indima enkulu ekuncediseni eleMozambique ngoba lingozi ingachaphela emazweni angumakhelwane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhambo lukaMnangagwa lwenziwa ngesikhathi amazwe asemhlubulweni wangezansi ye-Afrika awe-SADC esevumelane ukuba udubo lusemozambique alusoze luphelele elizweni lelo kuphela njalo lulakho ukuphazamisa komnotho emazweni angamalunga. Elemozambique libhekane lodubo lokulwisana labahlamuki bokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo abangasafuni umbuso okhona elizweni lelo. Ingcishi kwezombusazwe uMnumzana Michael Njiweni usekele ukungenela kweZimbabwe kulingxaki.
Wonke amazwe aromland kuhlangothi lwesadika ukuthi asukume nxa sokuthe kwaba le ingozi yabahlamuki enjengaleyi nxa sikhangele banabo kuthiwa ngama-Islamist extremist. So kuyadinga ukuthi uhulumende wonke nje wesadiki ngoba sokungahlasela eZimbabwe kusasa njalo futhi ingozi izayenzakala ukuthi inxeba zaqhelisa ukuhlasela amazwe esadiki. So iZimbabwe layo ayiphephanga nxa sikhangele ingozi engalethwa ngabahlamuki la.
Okugcizelwe ngenye ingcitshi ecubulunga ezomnotho uMnumzana Masimba kuchera.
Njengelizwe elilomngcwele le-Mozambique ngibona njengani iZimbabwe elokokwenza ngendaba ezikhona eMozambique. Kodwa ngokubona kwami iZimbabwe ayila mali kathesi ukuthi ingenele militarily kakhulu kuMozambique ngoba kathesi ilizwe liyahawula. So ngibona njengani ukuthi singenele militarily uMP yona le eMozambique ukuza sihlupha.
UMnumzana Pride Mkhono ocubulunga ezombusazwe uthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe njengawo wonke amazwe akulumhlubulo akhangelisise ngelihlo lokhozi umumo oseMozambique.
Ilizwe leZimbabwe lilakho okumele likwenze ukuthi kulungisiswe indaba zodlakela ezenzakala eprovince yeCabo Delgado eMozambique. Lokhu kungenxa yokuthi iZimbabwe singabamokhelane leMozambique, njalo iMozambique kulapho kuvela khona oyili yethu yenenge esebenza ezimoteni ivela eBeira. So kutshengisela ukuthi nxa kungaba lodlakela lokungahlalisani kahle eMozambique, sizabona ama-pipeline ipipe lethu naleyo isingasahambi kahle kahle. Ngenxa yalokho kumele iZimbabwe ibe ngenye yamazwe akwanise ukulungisisa lolu daba olwehlakele.
Umnumzana Buster Magwizi owakwaba kubutho njalo walwa impi ekuviyo leZibra uthi inkokeli yeSADC ayingathathi lula ingozi engadalwa ngama-terrorist esi-Islam kulomhlubu lo.
Kuqakathekile ukubana sincedisane lamazwe esakhelane lawo ngoba abadlovi laba ababuyayo abanye bakhona njengobana sebebaliwe ukuthi ngama-Islamists kuyafanana leBoko Haram, i-ISIS. Kodwa-ke okwenza ukuthi kube lobudlova lobu yikuthi ihulumende zethu thina khona lapha eSouthern Africa kaziphathi kuhle abantu bakibo, yibo-ke abaletha laba abazodlova phakathi kwethu.
Engithi zithi kumele amazwe la azwisise imbangela yokulwisa kwama-terrorists lawa kwelo Mozambique. Uhulumende weZimbabwe uthi uyayibona ingozi lomonakalo ongadola ngabahlamuki besi-Islam abedlulisa amalawulo hathi kwelo Mozambique kuphela kodwa lemazweni angomakhelwane. Yikho ethethe inyathelo lokuthi uMongameli Mnangagwa ethekelele kuleyo lizwe ukuze akhangelisise ukuthi lingancediswa ngayiphi indlela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
UZulu wakobulawayo ukuthi ukusilela kwamanzi sekubakhipha ubuntu ngoba iningi seliwathola ebusuku kuphela. Osekudala ukubana basebenzise iganga lokuhlala ezindlini kungahlanzekanga. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenxa yokukhula kodubo lokusilela kwamanzi kobulawayo, umasipala waleli dolobho uthi usebanjwa ngamandla okwabela amalokishi amanzi ngamalanga ehlukeneyo. Ilokishi ngalinye lithola amanzi ngemva kwensuku eziyisithupha. Laloba kunjalo, izakhamizi zamanye amalokishi zikhala ngokuthi sezilenyanga ezimbalwa zingatholi amanzi. Umnumzana Prince Ndlovu, isakhamuzi sakobulawayo, uchasisa ngobunzima abahlangana labo ngokusweleka kwamanzi.
Sonke silapho kobulawayo siyakwazi ukubona udubo lwamanzi luhluphile. Ingakho sacela ukubona abaphathi ntambo abaphezulu abe-counseling ukubana-ke njengoba-ke izulu selinile okwakathesi amanzi bekwanisa ukuthi khona besivulele wonakala ukuthi ngelanga lithi sibe nxa bengavula 2 hours kuze siphathisa ngoba nxa sikhangela imisebenzi eminingi vele ukuze siyenze ebidinga amanzi.
Unkosikazi Ethel Chuma oyisakhamuzi seNkulumane uthi akusebenzeki ukulondoloza ukuhlanzeka emizini yabo ngamanzi abawatholayo.
Amanzi abuya ilanga litshonile kusisa ayabe ngekho. Liphongwalawa kwesikhatshanyana kwesinye isikhathi nje athatha ukuyimzwa kungamahola nje okulutshwa ndingakaqedi lokukhela lokuwatsha ngoba nxa mhla amanzi ewile. Kuba le misebenzi ethi eminingi emele yenziwe lihlanze izindlu zokuzinceda zokuzisiza. Athi isikhathi eside ufuna ukuthi usebenze amanzi uhlanze uwatshe impahla wenze into yonke. Pho ke asitholi isikhathi eseneleyo kumbe kwesinye isikhathi awafinyeleli kithi size secela kwamakhelwane pho amanzi okucela. Kawafani lamanzi ozikhela wona empompini.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Melissa Sithole ukhala ngesikhathi esibuya ngaso amanzi esingahlelekanga.
Ama-timetable akhitshwa kuqala ayekhipha iqiniso. Khathesi kunzima ngoba amanzi engahamba ahambile awabuye. Kwezinye indawo selokhu amanzi engekho, izikotsho lazo azikho ezaneleyo. Abaletha amanzi babuya ngesikhathi sabo. Lokhu kusuka kube ngani yingabomo ngoba ngabe lungisisa besibuze besibatshele ukuthi kungenziwa njani.
Ngalokho usikhwica mfundo uLerato Nare ukhuthaza ikhansili yakobulawayo ukuthi ixoxisane loZulu ukuze ithole amacebo okulungisisa lolu dubo lwamanzi.
ngingaya emphakathini engela bantu ngibabuze ukuthi singafikisa njani amanzi. Kuzamele sithembe uba umphakathi uyenelisa ukucabanga njalo uyakwanisa ukwenza. Khathesi sikhutha udaba lokuba abantu bekhansili bacabanga ubana yibo abalengcazelo.
Okwamanje amanye amalokishi athola amanzi kuma water kiosks akhiwa izinhlanganiso ezizimeleyo, kuthi amanye athola amanzi ezikotshweni. Ubulawayo unatha emadamini ayisithupha, kodwa amanye awo awasela amanzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emithathu ilandelana. Uhulumende walaya umansipala wakobulawayo ukuthi adinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili yona ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini yasenyamandlovu akhwifa, ilakho ukuthola amanzi avela edamu lekami. Ithi njalo kudingakala izigidiphosa eziyisitshiyagalombili zamadola ezemelika, i-$77 million, ukuthi lilungiswe uhlupho lwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ugatsha lwentuthuko yezabelo luthi kudingakala izigidi eziyisitshiyagalombili zamadola emelika kuphela, i-$8 million. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakhetha umongameli kwelemelika ababizwa ngokuthi yi-Electoral College bakhangelelwe ukuhlangana namhlanje bevotela uMnumzana Joseph Biden, loba nje umongameli Donald Trump esithi wanqoba ukukhetho olwenziwe ngolwezi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba abakhetha umongameli kumele benze lokhu namuhla kulandela ukuhlelwa kwempumela yokhetho lolu lizabelo zonke. Lokhu kwenziwa ngeviki ephelileyo loba uTrump befuna ukuthi iDallas Supreme Court lilahle amavoti wonke eGeorgia, Michigan lePennsylvania, lapho athi ukhetho lwebiwa libandla lamademocrats. ISupreme Court yathi ayiboni ukuba ingahlolisisa udaba lolu ngoba izabelo zalahla amacala wonke aphanyekwa nguTrump esithi uqilwe nguBiden lebandla lakhe. Lokhu esithi waqilwa loba kungelabufakazi. Ukhanya engani akukho okunye angakwenza emthethwandaba. Ngakho-ke usezama ukuthi abakubandla lakhe edale le-House of Representatives bezame ukuvimba amavoti kaBiden edale leli mhlaka-6 kuzibandlela. UTrump lokhu esethula imbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi wanqoba ukhetho lukamongameli. UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Wanqoba ukhetho lukamongameli kumele athole amavoti angamakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Incwadi kwezombusazwe ezimeleyo yodwa uMnumzana Busani Mbuso Ntini uthi ukhangelelwe ukuthi abakhetha umongameli bazalandela umthetho bavotele uBiden.
Trump usiyabheka ukuthi hayi bekungantu abengakazimisela ukuphuma esikhundleni, lokhu eqhubeka ebhidlisa, lokhu eqhubeka ephambanisa i-transition. Sithemba amavoti lawa azahamba kuhle, uBiden uzangena esikhundleni ngoJanuwari.
Abasekela uTrump abanjengomnumzana Steve Scalise omele isabelo seLouisiana edalele House of Representatives uthi kazimiselanga ukwamukela amavoti kaBiden njengabanye bakhe abasekela uTrump abazama ukuguqula impumelo yokhetho ezabelweni ezigadekileyo owanqoba khona uBiden. Idalele House of Representatives leSenate akhangelelwe ukuthi azemukela ama-electoral votes mhlaka-6 zibandlela akhulume ngawo kulabanye abazaphikisa impumelo yokhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi besithi lwebiwa libandla lamademocrats. UBiden wanqoba uTrump ngamavoti adlula izigidi eziyisikhombisa elizweni lonke jikelele, kodwa amavoti la kawatsho ukuthi usekhethiwe ukuba ngumongameli. Abavota namuhla yibo abalamavoti akhetha umongameli bethunywe izabelo zabo. Akwaziyo ukuthi elemelika lizasebenza njani leleZimbabwe uBiden engangena esikhundleni ngozibandlela. Kulabanye abadi kababoni uBiden eguqula ezombusazwe eZimbabwe. UMnumzana Phephisane Sangweni ngomunye wabalombonolo.
Ngibone ukuthi kukhona into azoyenza mina uBiden for iZimbabwe as long kusaphethe yona le ayi-ruling party yabomnangagwa. angiboni kukhona kuzokwenzeka ushintsho oluzolwenzeka kuleyana indawo ngaphandle kokuthi kuphume iparty ruling party lepha elonto zeZimbabwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Garnet Ngulube.
Asazi ukuthi ngaba khona umehluko ongenzakala kodwa ke okwakuvele kufake iZimbabwe kuma sanctions yini makukuthi akulungiswa ngalokho okwenzayo apha kuma sanctions kusho khona ukuthi kuzahlala kunjalo kusiya phambili amasanctions azahlala ekhona elozahlala sihlupheka thina into esiyicela ukuthi iAmerica leNgilandi zisicelele zisikhulule embusweni weZimbabwe siyahlupheka thina singabantu bemathebeleland siyahlupheka sifuna ukuphuma embusweni weZimbabwe yikho kuphela abangasenzela khona okungcono kakhulu abangasenzela khona ekhona lokho
kunabanye ezabelweni ezijeneyo kule Melika abathi bethuselwa okumangalisayo ngabasekeli bakaTrump abathi akumelanga uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngokips.
Live talk lamhlanje sikhubekela phambili sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala beli COVID-19 kanye lomuthi we-vaccine ukuvikela lo mkhuhlane. Ngesikhathi ukuqhubeka wonakala ngamandla umumo womnotho weZimbabwe, abantu abaningi bakhala ngokuthi sokusiba nzima ukubana bafinyelele usekelo lokubhadalela indleko yokwelatshwa phansi kwenhlelo zama-medical aid. Intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abomanyano wenhlanganiso ezimela abama-medical aid Association of Health Funders of Zimbabwe ababika ukuba isilinganiso sokuyisitshiyangalombili ekhulwini kuphela 8% sabantu bonke beZimbabwe yiso esikunhlelo zama-medical aid. Ngakho-ke bathi kuyadingakala ukuthi lesi silinganiso sengezelelwe okuzwayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso ezisebenza eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Japheth Moyo uthi akusafani lakudala lapho abaqhatshi ababebhadalela izisebenzi ukuba ngamalunga enhlanganiso zama-medical aid societies.
Abantu abaningi balahlekele ngama-insurances, ama-employers, kasabhadali ama-medical aid, ebhadalela izisebenzi zawo. So, izisebenzi eziningi sokufanele zizibhadalele.
Umnumzana Joseph Mutemeri wenhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini, General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe, uthi udubo lokuswela uncedo lwama-medical aid lukhona kumalunga abo, wona avele ehleli ethola ikholo eliphansi kakhulu. Kunje vele izisebenzi ezinje zithwele gadalala ukuphandela imuli zazo. Intengo yempahla ikhuphuka mihla ngemihla entweni ezifana nama-school fees lokudla.
Kwakathesi akula i-medical contribution ekhwaniswa lezisebenzi ukuthi bazibhatala ngokwabo. But i-medical aid bona ukuthi i-workman compensation Statutory Instrument 197 is a force ukuthi isiqashi zibhadala ama-medical aid facilities bancedise izisebenzi.
Umoyo uthi udubo yokuthi abaqhashi labo sokubasinda okwenzayo bengasazihluphi ngokubhadalela indleko leyi osokuphazamisa njalo lezinye imbhadalo eziqakathekileyo ezinjengamapenshini lamanye ama-insurance, kanti njalo kube lo dubo lokuthi amanye ama-medical aid engasamukelwa endaweni eziningi ezelatshwa abantu.
Sibone ama service providers amanengi athi loba usugula loba ufuna ke ngaba imithi nqa ule card le medical aid bathi hayi silinanzi badala phambili ubusu siyakhema ke imali yakho ku medical aid.
Umgcini sihlalo kwe committee ebona ngezembadalo kunhlanganiso yabo dokotela eZimbabwe Medical Association Zima udokotela Shingirai Mac uthi inkinga ikuma shortfall abangelwayo kungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lapho liqhathaniswa lemali yakwamanye amazwe.
In my opinion, actually rest on economic stability. And I think for the past 3 months, there has been signs of stability. And this is generally made things better way.
In Kenya, in Kuru, umumo, umnoto, omele ulungisizo.
ukuthi abantu kumele bazwisise ukuba amapolicy abo ale co-payment na kumbe hachi, ngoba ekhona amanye angelawo ama co-payments, ngoba kunje uthi kuhlukuluza odokotela nxa imbadalo ingathatha isikhathi eside esifana lenyanga kumbe inyanga ezimbili kumbe ukwedlula ingakabhadalwa ngabama insurance loba abama medical aid societies. Uhulumende ngakwelakhe icele wethula uhlelo lwe national health insurance ngenhloso yokuthi umuntu wonke enelise ukuphathiseka kalula kulokusebenzisa imali phambili edinga usekelo lokwelapha esibhedlela nakundawana ezijeneyo. Uhulumende uthi kunje ulolunye njalo uhlelo olwe medical aid bill olujonge ukuqondisa indlela ama medical aid societies azasebenza ngayo ngendlela engaphathisa uzulu kuleli. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abantu abadabuka eZimbabwe abedlula inkulungwane lengxenye 1670 asebehlala kwele Kenya bemukele ngenjabulo ukuphiwa kwabo amaphepha okuba yingxenye yakulelo lizwe i-citizenship. Umnumzana Michael Sibindi ngomunye wabaphiwa amaphepha la ngomgqibelo enkundleni yeNyawo Stadium ngumongameli Uhuru Kenyatta emkhosini wokuthakazelela uzibuse walelo lizwe. Usibindi ocabangela ukubana ngabe dabuka ematobo esabelweni seMathebeleland South uthi bafika inkulungwane ezine abadabuka eZimbabwe abafisa ukuba yingxenye yakwele Kenya. Uxoxa ngodaba lolo loGibbs Dube weStudio 7.
Abazali yibo ababuya ngapha eKenya ngenxa yevangeli, yikho ke basithiye kuleli lizwe leKenya. Sikhulele kuleli lizwe leKenya ukuthatha sesilezimuli silapha eKenya. Yikho ke siqale ukudinga izincwadi ukuthi sibe nezincwadi okule minyaka eminingi, kodwa ke kuze kwagcina sokuphumelela ukufika ngomgqibelo sesizinikwe ezandleni.
Nizinikwe mbani?
Sizinikwe ngupresident Uhuru Kenyatta oweKenya.
Singathi konoko ke ukubona njani ukunikwa kwenu?
Sathiyavula kakhulu okuthi akuna kucabangela ukuthi kungenzakala into enjalo. Ngethemba lokuthi nanalayo uNkulunkulu wajabula ngakho ngenxa yokuthi asizilethanga ngapha kuleli lizwe, salethwa yilizwi likaNkulunkulu nabazali bethu. Imisebenzi yakhe ukuthi sikwanise ukuyisebenza, sihamba sikhululekile.
Singathi kunikwe abantu abangaki ngonoko i-citizenship?
Bekhuluma laphana bathi inamba eqala ukunikwa ibi 1760.
Ye, so bathi bazanika abanye yini futhi?
Ukurejista esakwenzayo ibhuku lethu lilabantu abafika ku-4,000.
Ehhe.
Yikho ke bekhuluma bathi bathinana baqale nge-1,600 nale abayitshoyo ukuthi yiye qale ngayo, kodwa-ke kutshengisa ukuthi kuyabala bekanika abantu njalo. Ukurejista esakwenziwayo sarejista ukufikela lo mntana omncane ozelwe namhlanje. Yikho-ke ukurejista esakwenziwayo sarejista ukufikela lo mntana owayezelwe ngalenelo langa wayefikitshwa ebhalwe nithi registration yakhe, i-certificate of registration, okutsho ukuthi nana uzakwanisa ukuthi engakhula ezidadele-ID engelamuntu ozamdinga ukuthi emncedise ngenathi uyabe sevele eserejistiwa yakhe yi-citizen.
Abazali benu xa belitshela bathi babevela kuyiphi indawo eZimbabwe lize lizefika khona ngapha?
Besitshela bathi nana basuka ngevangeli basukela eZimbabwe besiya fika eSouth Africa. Bathe bevela eSouth Africa bekhwela bebuya eZambia, befika eZambia besukuma eZambia besiya eTanzania bezobhedisela sebelapha eKenya.
Kuthiwa babehamba ngevangeli betshumayela yonke indawo leyi, babe lebandla elithiwa kuyini? Isonto yabo kwakuthiwa kuyini?
Isonto yabo yona lethwa bayibiza besithi i-Gospel of God Church ekaJohane.
Umasowe, ye, singathi wena
elizweni leZimbabwe.
Ye, singathi wena ngokwakho Sibindi kuthiwa lina vele lidabuka ngaphi kweleZimbabwe? ina lapheli zalwa khona sibili inkaba yenu
wathi bona sidabuke matopo
ehe bayatsho ukuthi matopo ngapho kwangkhona anxa bekhuluma
mina angikafiki khona mina ngikwazi ngikhuluma nje ngenxa yokutshelwa ngabazali kodwa ke sengifisa manje ukuzeya khona kade sengilezincwadi
ye so ukuthola kwenu incwadi lezi kuthoni sibilikini lonke ukuthola incwadi lezi
incwadi leyi kithi isinika ukuthi sesikhululekile ekuhambeni lapho siyabasifuna ukuya khona ngevangeli sizohamba ngokutsho kwakhe umnikazi waleli bandla wathi nana singafika lapha eKenya yikho kutwana nakuseyikweta phakathi laphakathi kwelizwe selizasuka lisisa ivangeli leli emazweni wonke kusiya phezulu lize lesika kwa-Israyeli sile ndawo ezathwana kazihaze wakulelizwe elifana nakuse-Ethiopia kwa-Israyeli ko-Britain ko-German ko-America nakwi-India kuzogcina nakwa-Australia yikho-ke konke kulo la mazwe kule nkulumo ayikhulumayo ukuthi ningafika kulele lizwe lizayenza okokuthi ningafika kuleli lizwe lizayenza okokuthi konke kwakhulunywa ngomnikazi evangeli leli
lo bekungumnumzana Michael Sibanda odabuka eZimbabwe osehlala kwele Kenya ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseNairobi. Kwezemidlalo isikhulumele seqembu lenguqukele Highlanders uRonald Moyo usethembise abalandeli beqembu leli ukubana amakhawusi afana lalawo avunulwa ngabadlali asizatholakala kuzo zonke indawo zelizwe kanye lakwamanye amazwe. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders lilobelane isivumelwano esemvunulo yokugqoka nxa iqembu lidlala lalapho lizilolonga labe on the ball. Njalo isikhulumeli seqembu uRonald Moyo uthi isifiso sabalandeli esokuba labo bagqoke njengabadlali sesisafezeka.
Ya, ama-replica sekhona sibili. Abalandeli bazakwanisa ukuwathola ikakhulu labo abaseHarare lakwezinye indawo nje ezingaphandle kwakobulawayo ikakhulu endaweni zeMashonaland. Bazakwanisa ukuba bewathola e-shop ye-Better Ball Sports. Kwesokusithi lapha kobulawayo abantu bangabuya bezowakhangela kunumber 50 Robert Mugabe Way lo 4th Avenue e-ofisini ye-Highlanders Football Club. Singathi thina ngolwesithathu siyabe sesenelisa ukuthi sitshele abantu ukuthi ngaphandle kokubuya e-ofisini ye-Highlanders yiwaphi amashopu abangahamba kiwo ukubana bayayithenga.
Abalandeli beqembu le-Highlanders balesikhathi eside bekhalela amakawuso afana lalawo asetshenziswa liqembu kodwa bengawatholi, kanti ukuthengisela abalandeli amakawuso yindlela yokwenza imali emazweni aphetsheya. Abalandeli bamaqembu akuleli bacina begqoka amakawuso amaqembu aphandle kwelizwe. Umzekeliso ngabalandeli beqembu le-Highlanders abavame ukugqoka amakawuso amaqembu afana le-Orlando Pirates, i-Newcastle kanye le-Juventus. Ingqobe isisalele kubalandeli beqembu le-Highlanders kanye labeqembu le-Dynamos lalo elilo belani isivumelwano esifanayo labe on the ball ukuba bathenge impahla ezalethela amaqembu omabili la imali. Ngolunye udaba lumelana lomdlalo wenguqu sekusaziwa ukuba amaqembu aphumelele kumidlalo yezibaya komncintiswano ye-UEFA Champions League azadlala njani kusigaba esilandelayo. Iqembu le-Borussia Gladbach lizadlala le-Manchester City, el-Lazio lizadlala le-Bayern Munich, i-Atletico Madrid izadibana le-Chelsea, i-RB Leipzig izadibana le-Liverpool, iqembu le-Porto lizadlala lele Juventus, iBarcelona izancikelana neParis Saint-Germain, iSevilla izadlala leBorussia Dortmund, kuthi iqembu leAtalanta lizadibana lele Real Madrid. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singeke ehlukanisihlobo othe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ulubhekisekwe eMozambique ukuyazwisisa udaba lwasebelwisa kulelo lizwe abokhololwesi Islam abedlulisa amalawulo. UZulu wakobulawayo uthi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sokubakhipha ubuntu. Sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lanye 11,246 asebehlole batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.